sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Blessing Zulu ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 14 kuLwezi 2022 ngugaino kumete Saidi. Endabeni zethu lamhlanje.
Asuke indaba kuba kungaba zindaba ngoba into ekhona eZimbabwe into ekhona kumadala eParliament nje umhlaba wonke. Kodwa ngoba kunabantu abafuna ukungenisa imunzi abazayenza ngathi into enjani.
Abaphikisa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bachothoza umnumzana Douglas Monzora ophiwe imota leplazi.
Yayangisa ukuthi uma uzithi ungu-leader we-opposition, i-opposition kungabantu jikelele abahawulayo wena bese uphiwa lezo zimoto ezinkulu kako-Mercedes Benz laboLand Cruiser.
Kodwa abasekela uMonzora bathi kufanele anikwe konke akufunayo ngoba ukhokhela amabandla aphikisayo edale lephalamende. Abakubandla leZANU PF sebehlawulisa uZulu indawo okuthengisela khona impahla etshiyeneyo kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Abaphikisa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bachothoza umnumzana Douglas Monzora ophiwe izimota ezimbili leplazi. UMonzora uthi kulilungelo lakhe ukuba aphathwe njengomuntu oyisiphathamandla sikahulumende. Umnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe uthi akuqedakali okwenziwa nguMonzora.
Kukuliwe ukuthi i-system yeZANU PF iyarewarda labo benza imisebenzi ethile for bona ukuze ba-achieve goals zokuthi bahlale besembusweni. So okwenziwe nguMonzora kuyangisa ukuthi uma uzithi ungu-leader we-opposition, i-opposition kungabantu jikelele abahawulayo wena bese uphiwa lezo zimoto ezinkulu kako-Mercedes Benz laboLand Cruiser. Uthi uthungamela abantu abahawulayo. So kulihlazo into kamunzi balihlaze le.
Ye kodwa ngokutsho kwakhe phela uthi uMakhupe wayele mota la waphiwa kuzobuya njalo lo Gibson umoyi uGibson Spanda la wayele mota eziphosa ukufanayo laze lezo. So uthi pho yena ke
uhluphe ukuthi uyabe ukuthole under ama-circumstances asikhumbuleni ukuthi uGibson wayephiwe leyo mota izani vele ingafuni. Kodwa uMonzora uyiphiwe ngokufuna kwabo njalo kuyi-reward ukuthi ubenzele imisebenzi ethile ngoba angithi imisebenzi yakhe isegcekeni. EkaGibson yayivele isegcekeni imisebenzi yokuthi ulwa nohulumende. So babengela isizathu sokumnitsha. Kodwa uMonzora isizathu sokuthi bamnikeze siyasazi sonke sisegcekeni. Njalo abathungameli abako-opposition kufanele babhekisise mhlawumbe ngithi kuyisifundo kithi ngesikhathi sokubana nxa ulwela abantu ususesikhundleni esithile. Ukuthi kuze kubonakala ukuthi i-leader ye-opposition kaso-Mercedes Benz kumbeni Land Cruiser kumbeni Plaza. I-leader ye-opposition umsebenzi wayo is to make sure ukuthi i-government iya-accounta i-parliament ifunctiona kahle. Lapho esikhona asizake sibone uMonzora esilwa nohulumeni ukuthi uhulumeni ulambisa abantu kumbe sibone uMonzora esilwa nohulumeni ukuthi akadilivi kuma-promises abawenzayo. So ukuthi ube ngu-leader we-opposition sinothi Mercedes Benz kumbeni Land Cruiser kumbe Plaza.
Umnumzana Fortune Mlalazi ulandela ezombusazwe. Ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwembiko kubandla le-MDCT.
Ubaba uMonzora ungena nje kulesi sikhundla uhamba lapho obekuvele kuhamba wonke ama-official leaders of the opposition okwakhe sokuphezulu-ke ngoba ngasakhokheli i-MDC alliance kuphela eyiyo elamalunga edale lephalamende amaningi usekhokhela nayo i-CCC ngoba lesi sikhundla siphiwa ibandla eliyabe liyilo elilamalunga ejwayele eparlamenti amaningi ukwedlula elinye. So njengoba i-MDC Alliance kuyiyela amaningi, lo ubaba uMonjora usupervisor lawo ama-members of parliament awe-TCC, okusho ukuthi imisebenzi eyenziwa ngama-members of parliament uyayisupervisor. Lokho kumkhipha-ke ekubeni ngusenator we-Manicaland kuphela, kodwa usengena iZimbabwe yonke. Kungakho ihulumende liyabe libukona kufanele ukuthi limnike ezinye izikhali zokuthi afanise ukusebenza ezinjengemota, ezinjengokuthi nxa esephuma aphiwe i-fuel, ezinjengokuthi aphathwe okwehlukileyo kulamanye ama-members of parliament. Asizendaba kungaba zindaba ngoba into ekhona eZimbabwe yinto ekhona kumadala eparlamenti nje umhlaba wonke. Kodwa ngoba kulabantu abafuna ukungcolisa uMonjora bazayenza ngathi yinto entsha. Ungakhumbula nge-inclusive government, even ama-ministers awetha we-MDC
kulabanye abantu abathi hayi khonoku kuveza ukuthi uMonzola vele udlelana lebandla leZANU-PF. Ngakho vele kasekho
kuzaveza njani ukuthi udlelana leZANU-PF khona kuyizinto akade zikhona yena engakabi kuleso sikhundla. Ngikhuluma ngo-2013 ubaba uMonzola engekho leparlamenti, umama uKhuphe ethiwe iLand Rover Discovery yena leyo engiyikhulumileyo phezu kwe-Ford Everest. Mina engikhulumayo yini engangiyise kuleso sikhundla sokuhamba lomama uKhuphe, ngiyakufakaza ngokukwakho ukuthi wayele Ford Everest ayitwa njengo-member of parliament wakobulawayo, wabuya waba ne-Land Rover Discovery 4 elayibona emapikitheni ichaywa mzana kusuka lomsindo wakobulawayo. Wayeyiphiwe njengomuntu onguye okhokhela idala leparlamenti eku-opposition. Njalo ngiyakutsho ukuthi akusuko kokuqala naye uKhuphe wakuthola, kuvele kunjalo ngobaba uGibson Sibanda. So kusenziwa kube zindaba namhlanje ngoba sokungubaba uMonzola. Njalo ama-minister wonana akhona bayaphiwa imoto yokuba ngu-member of parliament. Nxa bengaba ngo-minister baphiwe yokuhamba emakhaya i-Range Rover, baphiwe i-Mercedes Benz yokuhamba lapho kule mgwaqo e-right. In other words, umuntu oyi-1 yake senemota ezintathu aphinde avunyelwe ukuthi ahambe nge-business class, aphinde avunyelwe lokhu nalokhuya. Into ezikhona kuhulumende weZimbabwe.
Umnumzana Witness Dube ubona ngokwethulwa kwembiko kubandla le-MDCT. Besixoxa laye eseHarare. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lonkosazana Thokozani Khuphe labanye ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Kodwa abasekela uMonzora bathi kufanele anikwe konke akufunayo ngoba ukhokhela ibandla eliphikisayo edale lephalamende. Kuyaxokozela emkambo omkhulu kobulawayo okulamalunga ebandla leZANU-PF anika abanye babo indawo yokuthengisa impahla etshiyeneyo. Lokhu sokuthiye abathengisa emkambo lo osenzikini yedolobho leli bethithibele. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Labo abangasekeli ibandla elibusayo sebesele bethengisela lapho okungavunyelwa khona yikhansile yakobulawayo, okwenza basebenze bexotshwa ngamapholisa ekhansili. Amalunga eZANU-PF athengisa emkambo athi abhalisa abalamakhadi ebandla leli njalo abhadala imali engamadola amabili, i-$2. Unkosikazi Sibusiso Ntuli othengisa emkambo uthi baphiwa indawo zokuthengisela libandla leZANU-PF lapha abathengisa bekhululekile.
Thina laphana ukuze sithole izindawo iZANU ibuyile ikhulumisana labantu ukuthi abantu bahambe bayeregister. Sahamba saregister besithatha sihamba khona ngale. Sithese siregistile babuya ke lapha basitshela ukuthi silandele imithetho yabo, yikho ukuthi siphegelwe besitshela ukuthi senze lokhu lalokhu sikwenza. Abanye belindawo ngenxa yokuthi yilabantu ababesithi bona bangeke basebetshenziswe yiphathi. Kodwa thina esikubongelayo ukuthi khathesi siyasebenza i-city council ayisihluphi kule ndawo lapho i-city council engafuni khona. Lathi kusuka kusixake nxa abantu laba abagijinyiswa yi-city council besendaweni ezingekho right bebaleka bebuya kithi. Kodwa u-5 Street wonke sibili yithi thina bebanje siziphetheyo.
Unkosikazi Moleni Simango, omunye wabomama abathengisa emkambo, uthi bathengisa bebaleka ngoba bengelandawo eqondileyo yokuthengisela.
Hlangana lohlupho lwabo makhokho basithwele nzima sithengisa siphethe impahla zethu ngezandla. Amatamatisi kusifa kube yini konke kuyafa konke sikuthengisayo. Kodwa kunabanye abantu abathengisayo kwezinye indawo bathengisa behlezi kuhle bathi bona bangabezandla. Sithwele nzima kakhulu ngoba bathi bona balamakhadi.
Umnumzana Michael Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi njengenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa, kabavumelani lokuba abantu babhadaliswe ukuze bathengise ku 5 Avenue ngoba uhulumende evalile indawo le ukuba abantu bathengisele khona, ngakho lokhu okwenzakalayo akukho emthethweni.
Oqala u 5 Avenue kaka design network kuba indawo yokusebenzela. Abantu bayasebenza kodwa kuloyo kwathola phana kule COVID bavala, uhulumende wavala kakavulwa ukuthi abantu basebenzele. Kodwa ke siyazi ukuthi abantu bazama ukuziphilisa. Ngokunjalo kulabantu asebethatha amathuba besithi abantu babhadale izimali ukuze babavikele bona. Yinto engekho emthethweni eyenziwa ngabantu abanjalo yokugebenga.
Umnumzana Mlandu Ncube, ukansila ka-Ward 1, uthi uhulumende wayevele efake umthetho wokuthi ku 5 Avenue kungathengiselwa bona bale ndawo abazilungisela abathengisayo edolobheni.
As njengedolobho lakoBulawayo akula ndawo zokuthengisela emakethe laphana ku 5 Avenue, ngoba kuvele kulomthetho nje owavela kuhulumende owathi abantu bengathengiseli ku 5 Avenue. Yikho nje sibhizi silungisa indawo lana okuthiwa kobactors ngale terminus lane phansi lase terminus lane ku 3rd Avenue ukuthi labo abathengisayo baye.
Abebandla lezano PF beqala ukukhankasela ukhetho lomnyaka ozayo, banika abalandeli babo indawo zokuthengisela kusukela kuJason Moyo kusiya kuHebert Chitepo u 5 lo 6th Avenue. Umnumzana Joseph Chuma, ilunga leCentral Committee lebandla lezano PF, uthi ibandla lakhe alephula imithetho njalo uyaqala ukuzwa into enje.
I-council yiyo epha abantu indawo zokusebenzela emamakethi ngale. Ngakho ke ukuthi kutwa kulabantu abanika abantu ama izindawo zokuthengisela besebenzisa amakhadi zeNPF, ngikuzwa namhlanje njalo sengingakuzwa nje kungamahunga kwezinye indawo. Kodwa thina njengebandla leZNPF asiyezi into enjalo, asihambi sinika abantu into engasiyo yethu. Nxa kulabantu ababesenza njalo babesenza ngokuganga njalo bezenzela nje bengasho ukuthi bathunywe inhlanganiso yethu ezanuPF. Ngakho ngiyakwazi ubana umthetho ulakho ubana ukulungise khonoko. Njalo kuyamangalisa nxa usithi kulabantu becouncil okhulumela abo bathi bona kukhona kuyenzakala kuyaphila sibili. Pho nxa kukhona kusenzakala kuphila benzani bona ngakho lokho, ngoba yiwo umsebenzi wabo omele ubana bakulungisise khonokwana.
Abantu abaningi sebephila ngokuthengisa impahla eZimbabwe ngenxa yokugugudeka komnotho okwenza ukuba amakampani ehluleke ukwenza impahla. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lusegudwini udaba lwendlovu emhlanganweni owe-Convention on International Trade in Endangered Species, CITES, osungulwe edolobheni le-Panama City namhla. Iziphathamandla zeZimbabwe lazo zise-Panama lapho ezizama ukuncenga ukuthi ilizwe livunyelwe ukuthengisa impondo zendlovu ezigciniweyo. Intatheli izindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika aguqela eleZimbabwe kanye leBotswana athe awaphatha kahle ngendlela yenhlanganiso ye-CITES efuna kulawula ukuphathwa kwendlovu emazweni abo. Amalunga enhlanganiso ye-CITES lokhu esala ukuthi amazwe afanele eZimbabwe, Botswana, Namibia kanye le-South Africa athengise inqwaba zempondo zendlovu. Umhlangano oqhutshelwa ePanama ukhangelelwe ukuthi uhlaziye lolu daba. IZimbabwe kanye leBotswana ziyizwe ezihamba phambili ukuthi kuvunyelwe ukuthengiswa kanye kwempondo zendlovu ezatholakala kundlovu ezazifelayo, kukanti ezinye zathathelwa abazingela ungekho emthethweni. Umnumzana Kabelo Sinyatso, okuhlanganiswe eziphathamandla ezibona ukulondolozwa kwezendle ngezansi kwezwekazi le-Afrika, uthi bazabonisana lo mhlangano lo ukuthi amazwe ayisadic kumele ayekelwe elawule ukuphathwa kwendlovu.
Really our call and plea to further.
Siyacela amazwe akunhlanganiso ye-CITES ukuthi atshengise ukuthi thina njengamazwe awe-SADC esiyithi esilendlovu eziningi kumele sibe lelizwi eliqatha ukuthi inyamazana lezi ziphathwa njani.
Ele Zimbabwe kanye leBotswana yiwo amazwe amabili alinani eliphezulu lendlovu kuzwekazi le-Afrika. Ngonhlangula ele Zimbabwe lethusela ukuthi lizaphuma kuhlanganiso ye-CITES ngoba ingalaleli izikhalazo zamazwe athwaliswe nzima ukugcina indlovu eziningi. Obona ukulondolozwa kwendlovu emazweni afana leBotswana, Namibia, South Africa kanye leZimbabwe, umnumzana Neil Fit uthi ngaboni ezinye izikhalazo zamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika ziphumelela ePanama. Kodwa uthi kulesidingo sokuthi kube lentshintsho indlela i-CITES eqhuba ngayo ibhizimusi yayo.
I do think it needs a total rethink.
I-CITES kumele intshintshe indlela eqhuba ngayo. Sekuningi esokwantshintshayo lokhe le nhlanganiso yabunjwayo. Kodwa kuba nzima ukuthi amazwe aweSouthern Africa aphiwe wonke akukhalelayo.
Umnumzana Oscar Nkala layo obona ukulondolozwa kwenyamazana emhlubulweni ongezansi kwezwekazi le-Afrika uthi udaba lwendlovu kumele luphathwe ngobunono obukhulu emhlanganweni wePanama.
Ngoba izinqumo ezizathathwa laphana zingathathwa ngabantu bebuya ngomoya wepolitiki ungaphambaniseka izinto eziningi. Nxa sikhuluma ngendlovu lapha eSouthern Africa amazwe amaningi basitshela ukuthi bona hayi indlovu esilazo seziningi ukwedlula inani esingakwanisa ukuligcina. Kodwa kumele sikhangele ukuthi amafiga zona lana esingadiwa ama-population estimates avela esiwatshelwayo namhla ukuthi hhayi eZimbabwe indlovu zingaka eBotswana sezingaka. Avela kubo ohulumende bonabo abayibo futhi abaphinda bathi khona hayi indlovu zethu sezanele asithengiseni.
Unkala wesabela ukuthi ukuthengiswa kwempondo zendlovu ungabona inani linyamazana ezizingelwa kungekho emthethweni liqala njalo ukuqonga.
Basikhumbuleni ukuthi kuze kwenzakale okwakuthi kuze kuthengiswe ezawuqala ngo-2007-8 ezathengiselwa eJapan ngamazwe agoqela iBotswana leZimbabwe nxa ngaphambanisi kwenzakalana. Kwathi ngemva kwalokho kwalandela isivukevuke esikhulu izinyamazana kwabulawa indlovu kwabulawa amabhekobhejana kuze kufike namhla i-epidemic yaqala khonapho ngemva kwama-off-sale wanlana okuthiwa yi-one-off-sale. Lokho sidila lama-effects ayo.
IZimbabwe lamazwe angumakhelwane ake avunyelwa ukuthengisa impondo zendlovu ngomnyaka ka-2007. IZimbabwe, Botswana, Zambia kanye leNamibia ziphakathi kohlelo lokubala inani lendlovu. Zona izibuka zidlula inkulungwane ezingamakhulu amabili i-220,000 emazweni womane la. Amanye amazwe awe-Africa athi iBurkina Faso, Senegal, Equatorial Guinea kanye leMali afike emhlanganweni we-CITES ukuyaphikisa ukufaka kwetafuleni ngamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika esithi ngakumiswe ukuzingelwa kwendlovu. Kondisi tubo endaba za Studio 7, ngisabron kwele Botswana.
Abezindaba abe Reuters babika ukuba umongameli Volodymyr Zelensky namhla wethekelele idolobho le Kherson elisanda kukhululwa libutho lakwele Ukraine. Kodwa ele Russia lona lithi lasusa ibutho lalo lisenzela ukulungisa okunye elikufunayo. UNathan Lemekani Nyirenda, odabuka kwele Zambia, obefunda kwele Russia, usebulewe kwele Ukraine. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ele Zambia lidla amalahle ngoba uNyirenda wayevalelwe entilongweni. Akwaziwa ukuba wangeniswa njani kubutho lakwele Russia. Abezempilakahle bakhuthaza abantu eZimbabwe ukuba bahlolwe umkhuhlane wetshukela. Ngokubikwa ukuba kulomuntu oyedwa phakathi kwabalitshumi olomkhuhlane wetshukela emhlabeni wonke jikelele. Umlondolozi Ndlovu usethulela leli loludaba.
Lokhu kwethulwe ngodokotela labonge esibhedlela esizimeleyo eHarare ngosuku lokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wetshukela olo-World Diabetes Day. Bathi umkhuhlane wetshukela utholakala ngokudla kwalezinsuku njalo umuntu lakho ukuthapha ebazalini lakubokhokho bakhe. Umongi unkosikazi Brenda Ndlovu uchasise kabanzi ngomkhuhlane wetshukela. Uthi kumele uzulu weZimbabwe enanzelele ukuba uphila njani ukuze enqabele lomkhuhlane.
Kakhulu ebantwini abaletshukela nganje ukuthi abantu behlale bekwazi ukuthi bami njani, ukuthi uhlale ukwazi ukuthi ulethukela kumba ulathukela uqakathekile. Nxa ulethukela ukwazi ukuthi ithukela lakho likusteji siphi.
Abantu bayabuya namhla
kakhulu abantu bagcwele bayabuya kakhulu
kwinele ukukhuthazayo ebantu abangabi lethukela abaphandla angabafuna
abantu abangalathukela sibakhuthaza ukuthi khona khona i-diet especially ku-diet ngisho ukuthi abantu behlale beku-diet ukwenzela ukuthi ithukela labo linjani linga bengashushwa lethukela abalemzimba aba-overweight siyabaxwayisa kakhulu ukuthi i-weight zabo ziyehle zibe siyabatshela ukuthi khona nxa umakages amangaka iyehla ngamakages amangaka ukwenzela ukuthi ungabanjwa lethukela masinyane.
Lokhu kugcizelwe ngudokotela Peter Hadebe othi umkhuhlane wethukela ulakho ukuphazamisa indlela abantu abaphila ngayo. Omunye umongi unkosikazi Mafu okade ehlola abantu esibhedlela lesi ukhuthaza uzulu ukuba azimisele ukuhlola umkhuhlane wethukela.
Ilanga lanamhla liqakathekile kakhulu ebantwini abaphila belethukela. Ilanga lanamhla abantu babe betestwa ithukela bebonakala ukuthi ithukela labo lime njani, befundiswa kule education ebaphiwayo ukuthi baphile njani ngethukela, kuyinamele bekwenze ukuthi baphile bele mkhuhlane wethukela. So lilanga eliqakathekileyo kakhulu ngoba ithukela nxa ungaphiwa ulwazi uyakwanisa ukuphila lalo iminyaka eminingi. So ilanga lanamhla liqakatheke kakhulu ngoba siyanika abantu ulwazi ukuthi abantu babe bekwazi ukuthi bangaphila njani balo mkhuhlane wethukela.
Bayabuya yini abantu namhlanje nxa sikhangele kwenzeka namhlanje?
Yes, abantu bayabuya kakhulu. Abantu bayabuya kakhulu.
Ukubikwa ukuba abantu abaningi eZimbabwe bahlaselwa ngumkhuhlane wethukela. Inhlanganiso ye-United Nations ibika ukuthi kulabantu abedlula izigidi ezingamakhulu amane 460 million emhlabeni wonke jikelele abaphila lomkhuhlane wethukela. Inhlanganiso le ithi liyakhuphuka inani labalomkhuhlane lo olakho ukwenza abantu abeyiziphofu begule umkhuhlane wezinso owenhliziyo leminye, abanye baqunywa inyawo ngenxa yalomkhuhlane. Uzulu ukhuthazwa ukuba ahlale hamba-hamba kumbeze lula ukuze engahlaselwa ngumkhuhlane wethukela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umntwana ophuma esabeleni seCholocho oleminyaka eyisishiyangalonye 9 obezithwele ngemva kokudlwengulwa ngocatshangelwa ukuba nguyise ubelethe umntwana oyinkazana namhla ekuseni e-United Bulawayo Hospitals. Iphephandaba le-Chronicle libika ukuba odokotela bamncedise ukubeletha ngokuhlinzwa i-cesarean section. Ubaba umntwana lo wabotshwa ngemva kwesehlakalo lesi, njalo umntwana ubengakwazi okwenzakalayo ecabanga ukubana ulomkhuhlane owenza isisu sakhe sikhukhumale. I-Studio 7 ixoxele udokotela u-Jafet Moyo ukuze asichasisele ngokwenzakala emzimbeni womntwana ozithwalayo.
Emntwaneni omncane kuba nzima wesimakhulu ukuthi umntwana abe ngakwanisi ukuthi yenze afanele kwenze engakwanisi ukuthi edlale nabanye. And then nxa sesifika laphana yona ngokwayo isisu amanye izehlakation enjengabo-BP lokunye nje okungiqondana abantwaneni laba abathanda ukuzithwala okokuqala kuya phezulu. Nxa sokuso kuya kuncane indlela incane indlela engakavuthi ukuthi khulu ukuthi ingakhuphe ongumntwana. Uthole ukuthi mane umzimba wakho uyavithizeka imantwana bevela lokhina sithi ama-3rd lama-4th degree so that ngaphansi sezidabukile. Kwesinye isikhathi ebantwini abangatholi okufaneleyo uma ehlelelwe ngikhaya mbeni osekhaya khona ngalo isikhathi sibe sidelwa ngaphansi izitobelethene qalisa ukubona ukuthi umthando susuphosinakona ngamanzi.
Kulalo lo ngikubamba umlomo khonapho dokotela, kulalo lo umntwana le-9 ubelethiswe section 3 yiyo yini la eyokuthi kuncela imali avithizeki ngaphakathi?
Iyo sibili lo lenhlanhlani yisehlalo esibi, but ngithi ngomunye lo othola ithubu lokuthi yonakala ukuthi umuntu lo zithwele wazi wabelethiswa ni-operation. But besikutholayo ukuthi ujwayele ukuthi into lezi zenzakala etwini labantu abangathandi ukukhangelwa yizedlela abathanda ukuthi bona bayazikhangela bona. So azange hlole nasithi namuntu uhamba kuthi uhamba kona every 9 months elu-right umntwana obuyalela umntwana onganani besides ukudabuka ngaphansi uyathola ukuthi kule mthambo eyikontrola enza ukuthi unyawo luhambe yena le mthambo kulamathambo abaayalimali.
Dokotela, enza ukubana abantwana bangene enyangeni besasebancane 9 years umntwana kumbe kulezi nsuku sebengena enyangeni?
Hayi, lo ongena eseminyaka leyo akhuhlane lo aso ukuthi sokuyinto ekhangelele ukuthi yesesenzakala lo umkhuhlane outbreak puberty ukuthi isithathi okuhlela khona ukuthi umuntu sengena kusuka kumachua ingathi ukuthi lunge isikhathi singakafiki sihlala sikhathi uyaqasa ongena esikhathini ngabo 13 years ngabo 13 years ungabona ukuthi sengicasa ukuthi 8-9 years ukuthi kwenzale ukuthi iphuthe lenzakalayo lapha ukuthi umuntu lo umntwana lo ehingeni sinayo emiphayo akuphospona kumbe nimise lokho ungena esikhulu kuyafika ukuthi isikhathi wona sesirayikhathi sesidobhini yethu.
Udokotela uJafeth Moyo exoxa le-Studio 7 ngocingo ekubulawayo. Umncintiswano wenguqu okudinga intshantshu zomhlaba wonke jikelele ukhangelelwe ukuqala ngensonto elizweni laseQatar, kodwa balutshwana abantu abazwakala bekhuluma ngawo edolobheni lakobulawayo. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umlandeli womdlalo wenguqu uWashington Sibanda uthi isikhathi umncintiswano wezwe zomhlaba ozadlalwa ngaso yiyo imbangela yokuthi ukhanye angathi abantu abalantshukuntshulawo.
Considering ukuthi this time around World Cup izadlala ngoDisemba, from November up until December, I think isikhathi singajelekanga. Besikwazi ukuthi all along World Cup idlalwa June and July. So laphana ngoJune and July kuyabe ku-off-season, kuyabe kungela lutho. So bekumnandi ukuthi abantu babe le-interest ibhora abalibuke. Kanti sesilande uDisemba abantu bacabanga into eziningi, uDisemba isikhathi sokukholisa into ezinjalo. And besiphakathi kwe-EPL, people they were still enjoying ama-local leagues. So nxa sesiya ku-break sokuseba le-World Cup, I think it makes it more difficult for abantu because abantu kathi sebezikhulisela ibhora leli likhona. Nxa sesiya ku-break sesiya ku-World Cup, I think it has really affected. And so for me, I think konkani ukuthi ishiftiwe. Since this time around yabe seQatar yadlala from November to December, I think it's somehow it has affected abantu ukuthi bangabi le-interest liyana liyayo kuyana desilayo iminyaka lezi.
Othengisa impahla zemidlalo uDaniel Bingadadi uthi lo nyaka akuthembisi ukuba ingenza imali ngokuthengisa amakawuso amaqembu azaphatheka emidlalweni World Cup.
Kathe sasilamadwe because people they are not asking for ama replicas because they don't, that vibe is no longer there. Like that vibe, iWorld Cup yenzekale South Africa, people have got that motivation and vibe to follow all the teams. But this time it's very low.
UKeith Tsapi yena uthi imbiko yokuba kulabantu abagqilazwe ngesikhathi kusakhiwa inkundla khona le kweleQatar kanye leyokuba kule mithetho ecindezela amalungelo abantu lakho kudale ukuba abathandi bomdlalo wenguqu bangabi lothando le midlalo yalo nyaka.
I-World Cup le I think ihlupha ngama-into zama-human rights ngale Qatar kulezinto eziningi ezingavunyelwe. That in other countries ku right singathi like into zama human rights abuse or things people have been transported from other countries, African countries, besebenza khona le bangabhadali, and then people are now raising those issues now. So for 10 days the World Cup iqalise la kusasebenze even useblatho wonkona leso sivume ukuthi they be iphutha ukuthi siyenze World Cup ngale Qatar because of ABCD. So I don't think we could have a fever in a day. It's a World Cup, you understand, but a fever in a day, I would die. People are now scared with this hand on a day. Why is it so good? They want to move up on a day, 5-10 years, a jail.
Intatheli yezemidlalo uThandiwe Moyo uthi usekela wonke amaqembu amele izwekazi lase-Afrika njengoba eleZimbabwe lingekho kulo mncintiswano.
Siyayibona iWorld Cup yes and ama-remote khanya soze sibe nawo, kodwa kungasenani siyifisele okuhle ama-African countries azadlala. Sibafisele okuhle bona abakade besirepresenta kubo-EPL ngabasirepresente sese-Africa khathesi.
Wasebenzela ehhovisini yeqembu leBulawayo City njalo engumlandeli weqembu leManchester United uSihle Nyathi yena uthi uzasekela noba yiliphi iqembu elilabadlali abadlalela iqembu leManchester United.
Obviously vele nje isikhayela ama-teams e-Africa, nothing else vele. But mostly mna vele Brazil yiyo phambili. After Africa then Brazil. Obviously ngifuna uFred nguye njalo number one supporter, so ngihamba la yonke iplayer edlala iManchester eyabidlala ingapha World Cup.
Intatheli zindaba yezemidlalo uLove Modube uthi lonyaka amaqembu aphuma kule Africa lawo alalo ithuba lokuqhuba kuhle kumncintiswano lo.
Siya ekudlaleni lapha ngibona ngani eyalonyaka kungaba icompetition esingathi ivulekile isen open.
Good Life Talk namhla sixoxa ngomkhuhlane wechukela. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngugaino Gumede Saidi. Ngisithi asidibaneni ngo 6:30 ekuseni kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.